Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Igudibana kuhlelo lweStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 kuNtulikazi 2018. Olamukela emweni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lomanyano we-European Union elizahlola ukhetho lithi ngempela amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvota edindwa.
Ayabona lapho kuphintwa khona ama-ballot paper, nalapho ama-ballot paper zaligcine khona. Kuyisifiso sethu kakhulu. Ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi, and lo muntu abe impumela encase ziphumile akule abantu abazakhonona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa baphuma ijumo bekhankasa esigabeni senkabazwe.
Hambeni lokwina ama-election, pasine mandu, hambeni nezantie.
Siqhubeka sisipha ithuba abazancintisa kukhetho ukuthi batshele abezigaba zabo izithembiso zabo nxa benganqoba. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Ngumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange, ngakhulela eWange enumber 1 colliery, ngifunda eSt Ignatius Primary School. Ubaba umgunonzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke.
Thiyani indlebe lingayikatshana. Iqula lomanyano we-European Union elizohlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lamhlanje lenze umhlangano lentatheli izindaba eHarare lazisa ukuthi libona kufanele ukuthi uhulumende aphumele egcekeni kundlela okuqhutshwa ngayo ukhetho okufana lokuvumela amabandla aphikisayo ukuthi abone iphepha lokuvotela lidindwa ukuze impumela yokhetho yamukeleke kuZulu weZimbabwe jikelele. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumeli amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba igcinwe ngaphi usiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU umnumzana Mark Stevens uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho kokudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho lukaCedi Ntulikazi lwamukeleke impumela yalo.
For us what is critical is this credibility and confidence in the process.
Okuqhakatheke kakhulu yithi yokuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho sizaqhakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo udaba lokuveza walapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kumketho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hatshi. Kodwa esesikubonile kwezinye indawo yikuthi lapho okuvezwa khona indlungiselelo le kuletha ubugceke lokuhlanzeka kukhetho kanye lethemba kumpumela yalo.
Ukungazwanani kogatsha lwezokhetho izekhi lamabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhaloti kanye nalapho azakuba igcinelwe khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyana uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izekhi ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bekhona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhaloti. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelelwa ngumkhokheli wequla le-EU umnumzana Elmar Brok othi izekhi isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube nesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo ilungiselelo yokhetho, kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzavuselela amafekithali imigwaqo lokunye ukwenzela ukuthi athuthukise impilo yomuntu wonke elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo esikolo seMafungausi Primary School eGogwe lamhlanje, uMnangagwa uthe uzathuthukisa inhlelo zabalimi bochinda kulindawo. Ihlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union yasa ibandla leZANU-PF emthethwandaba isithi labantwana besikolo lazo isikolo akumelanga zisetshenziswe kwezombusazwe. UMnangagwa uphinde wathi isikolo lesi esisetshenziswe lamhlanje sizanikezwa imitshina yamakhompyutha engamachumi amahlanu. Ugcizelele ukuthi abantwana kumele bafundiswe imbali abalwela inkululeko yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzakwenelisa ukugcwalisa lezi zithembiso na.
Uhulumende okhona lo khokhela kwabo uMnangagwa nguhulumende omutsha. UMnangagwa mutsha njengomkhokheli, njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo. Ngokunjalo lokhu akukhulumayo kathesi ngaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu, abantu bamvotela, yikho akutshoyo lokhu. Mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane senese esedlule. Into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli aza sesisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba sikhangele ukuthi sibe le free and fair election. Konke lokho okunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo. Okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esibelayo nje imali.
Abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule.
Angibasoli bona abathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezijiyeneyo. Ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi. Kufana nokuthi uthi umntaka amakelwane ezibhasela nje esikolo esenza kuhle uthi wena hayi abantu uyehluleka. Kile okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption, ukuvula amasango e-investment ukuthi ibuye elizweni, ukuthumela ama-invoice abhothi umhlaba wonke azame ukuthi sidlelane namanye amazwe konke kona. Kukhathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amakhiwa abantu bayabuya lapha eZimbabwe kumangalisayo izimbabwe lokuthula okumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kamnangagwa konke lokhu kuzenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho echolocho okuthange wamukelwe njani ngabantu becholocho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu becholocho abantu becholocho abaselayo ketha bechabe babelayo ukuthi hayi lwana lishona lwana yini hayi sekifunda ukuthi singelane sibe munye labo emabandleni amanye akhona nayo zombusazwe eZimbabwe uzathola abanye bakhona besekelana labantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho ketha bechabe bayisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uyekuthule imanifesto yezanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business ukuthi abantu bathole imisebenzi kudaleka imisebenzi imigwaqo izalungiswa kanti ukuthi kuqhathwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga kuphume phakathi kwabantu
lo ngomnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo Ngakwelinye icele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhube owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho enkabazwe endaweni ezigoqela eKiara leMatanga Business Center eMbere ngwa uChamisa utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi emhlanganweni wanamuhla utshele uZulu ukuthi lokho kungela kuzwana lomongameli Mnangagwa ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo kumele bavunyelwe ukubona lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ozancintisa kukhetho lokudinga umeli weWange Central edlale lephalamende emele umanyano weMDC Alliance umnumzana Fortune Daniel Molokela Tsiye. Uthi isigaba sakhe sibhekane lobuyanga obumangalisayo ngenxa yombuso omubi weZanu PF. Ngokunjalo uMolokela uthi uZulu kumele avotele yena lomkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuze balethe imisebenzi njalo bathuthukise lesi sigaba.
Unemployment is very high eWange. So thina nge-Vision 2030 sithi localize ukuthi thina asinike namathuba abantu abaseWange ngoba kulezi nsuku amathuba abane ngomsebenzi anikwa abantu abangaseleWange. Then sithi commercialize sithi iWange kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yona ibilethi ithenga ithenga izithenge besinkwa ithenga amanzi. Then sithi industrialize ukuthi into esizama ukuzithengisa singathengisa amalahle kuphela sithengise okunye. For example siyakwazi ukuthi sithengise inkukhu iWange yaziwe njengedorobha elithengisa millions of chickens per month. Ithengise ngamaqanda sithengise kumbimbidi chomolia sithengise kumbimengo sicreate i-industry enkulu around imengo as a fruit nama-vegetables and so on sithengise amanzi ngoba kathesi thina that nje abantu bange sithenga amanzi avele ezibhorane zeHarare so sithi let's localize let's commercialize let's industrialize and kuzagcina sekunama-employment opportunities amaningi and iwange will grow ibe idolobha elikhulu
kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba
Ngingumntwana waseWange ozwele esibhedlela saseWange ngakhulela eWange e-number one colliery ngifunda eSt Ignatius Primary School ubaba omgunu onzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke ikakhulu ebamela njengesebenzi ku-workers committee engutshena ama-workers yonke iwange colliery so lapho esesikubonayo ukuthi mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi etshiwo ngubaba omgunu ukuthi simele abantu baseWange sithi Wange for the Wange community sithi Wange MP oyabe emela abantu baseWange because engumntwana wasekhaya sikhathele ngabantu ababekhe bezitele iWange emuva ngoba bengenandaba leWange ukuthi ikusasa yakuphi so ngizasebenza gadelala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown and iWange ayisoze yaba yidorobho lokudelelwa mase ngingu-MP waseWange yaba yidorobho lokuhlonitshwa sizafisa ukuthi siyisebenzele ukuthi by 2030 ibe yilidorobho elibala labomashinko omthare okhwekhwe ogwera esithini Wange will be the first town in Matuba North, Kubayi City.
lakho mnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uncintisa kukhetho lokudinga umeli wewange Central edalele parlamente emele umanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weumguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo umnumzana Winston Mthabisi Ncube laye okhala ngokuthi isigaba sakhe sisalela muva kunhlelo zentuthuko.
Okwakuqala ngibathembisa ukuthi babe lo meli ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo. Akukhona umuntu ozabe ngekho isikhathi sonke. Umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo, abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangela ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi kakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle, kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka?
Okwakuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba lebandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla. Mina ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi lebandla ngoba ibandla lisenze lilutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba lebandla liyabe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayikutho lokho, kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho, mina bengifuna ukuthi khonokho sekufuna emkhulu sikwenze thina emkhulu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasondeze eduzane. Imigwaqo ifuna ukulungiswa, dale yagcina ukulungiswa. Okwenye ngabantwana abancane, ama-youth isayizi yethu ezingasebenziyo. Kodwa khonapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni, esisojeni, e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza, ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele, kuqale ngabayemguza. Siyo i-allocation lathi kwamfana, nxa kuthatha 500 funa lathi abethe bemguza bangene post 100 kunjena abanye kwezinye indawo sisheni lathi sikwanise ukubenefit. Okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame ngoba kulalutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangkhona kukhanti kuvela ngapho kuya ngapi.
Umnumzana Winston Mthabisi Ncube uncintisa kukhetho lokudinga umeli weumguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo. Nxa lawe uncintisa ungasithumela inombolo zakho zocingo kuWhatsApp yethu ethi 001-202-465-0318. Live talk lamhlanje sikhangela imbiko yodlakela kanye lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo ngabebandla lezanu PF ngaphambilini kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abafana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi obhalwini okwamaviki amathathu kwele Thailand bathi balwisana lesikhathi ukuthi bahlenge abafana laba ngoba izulu lingana ngempelasonto baza kuba engozini enkulu. Umhlabeleli weMelika olodumo uChris Brown ubotshiwe ngamapolisa ngemva kwekonsati edolobheni leFlorida phezu kwecala lokulwa lomunye undoda aletheswayo ngomnyaka odluleyo. Studio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. kwezemidlalo lamhlanje iqembu leFrance selifinyelele kuma semifinals omdlalo omncintiswano we 2018 FIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Uruguay nge 2-0 lamhlanje. Kubika uJoseph Njaji.
Iqembu leFrance lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokutshayela Uruguay nge 2-0. Njalo impumela icho ukuba selilinde ukuzadlala lelizanqoba phakathi kwele Brazil lele Belgium. Abahlosele iqembu leFrance nguRafael Varane kanye loAntoine Griezmann. Olandela imidlalo yezwe zomhlaba kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi laseAfrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele elizwekazi.
Lamhlanje nabe ngisapota iFrance ngoba iUruguay sukela vele ngo-2010 iWorld Cup ka-2010 lapho abaqila khona iGhana. Angisazange ngaphinda ngayithanda iUruguay. Ngakho-ke lamhlanje ngihamba ngeFrance, ithe isidla iUruguay ngathaba kakhulu, sengithabela ukuthi seleza proceeda beye kuma-semifinals and ungathi uyakhangela iqembu leFrance ligcwele abafana be-Africa. So yikho layo bendokhe ngiyisapotela khona lokhu ukuthini kulabafana bakithi ngapha.
Kusemifinal yesibili iqembu leBrazil lizadibana lele Belgium kusithi elizanqoba lapho yile lizancikilana leFrance ngolwesibili mhlazi lichumi kuyona le inyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlalwa eminye njalo imidlalo yesigaba sesemifinal lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine eminye yantambama. Kuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizancikilana lele Croatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo esomncintiswano esesemifinal ngolwesithathu ngeviki ezayo mhlazi lichumi lanye kuNtulikazi. Amaqembu azachaya kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphutshala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Kuthi final lapho kuzetheswa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlala ngesonto mhlazi lichumi lanhlanu kuNtulikazi. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lejaha leZimbabwe elidume kakhulu kwele South Africa ngokupheka umculo wehouse uZwelihle Mathe owazakala kakhulu ngelokuthi nguDJ Zwesta SA.
I'm not a
umculo warehouse music usukhathazile eMzansi ngoba kusemsakazweni endaweni zokuzithokozisa kumbe emthobeni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela ungolukutela wayapheka lo mculo warehouse music.
Kama lami nguZwelihle, ngisaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso iprimary zami ngiqale ngafunda eManomane Nkayi, kuNezaphethe eNkulumane, amaveni eNkulumane, ngayenza isecondary eHlangabezayo High School Nkayi, A-level zami ngasemzingwane High School eSigodini, i-university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena elizwe lokucula kalalo akwaziyo ukupheka abuye aphawulule uludlu kuphela.
Mina ke ngiproducer yonke imihlobo ye house music ngiyenze khona na ku hip hop. Kuna ama artists amakhulu azophuma mina engifeature kuwo engikwazi ke angakhuphi ke mini album izophuma lonyaka.
Uzipheka kamnandi umfana kaMathe abuye asebenze labanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
And sing like a pala as a puma lunyanga, a hip hop, and a hymn. And then Osbini, a sense and then on quali, oi awatina, Masazim, or Shala Masa Chemini, Ingoma et Rafikiona, Ingoma Ekula Kul as it may have been done.
Kona ukuphela ingoma ze house akulula. Uzolihle mathe uzokuhambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza hoba letukuntu wathanda lomculo.
Abantu abaninzi kakhulu okokuqala uDJ walapha eMzansi uDJ Black Coffee and also ngiyena inspiration kakhulu uDJ Maporisa oil producer. Ingoma zami ke zona zifumanaka kuma digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Uzwelihle Mathe ophuma khona le komnyama obambili enkayi ozalwa ukuthi ngu-DJ Zwesta SA nguye ke besilaye kuhlelo woza woza Pride usikhathazile emzansi lomculo wakhe bayamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi kwalisani impela sonto yenu igama lami ngezwe Jesus Bada.
Zwesta SA ehlabela ke kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zakusihlwa kodwa lingayika channel ikhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili iqula lomanyano we European Union elizohlola ukhetho lithi amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvotela edindwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebekhankasa enkabazwe namuhla. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.